isendaba ku VOA Ndebele. Hola mungela emsakazweni ku studio 7 ngolwesine mhlaka 7 lwezi 2019 ngokhiphe stove endaweni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kuzoba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotsha kwabanye abakhalala umsebenzi.
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathonisayo bengaxotshwa? Le yinto enzima, yikuthi nje thina silandela umthetho.
Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hathi ubaxotsha umsebenzi.
Ukuxotsha kwabodokotela lokhu aso-solution i-problem ekhona ku-health health system, ilokhu ivaliwe ngenxa yokuthi odokotela bakho. So ukuxotsha kwabo ayisukuthi sokuzaba ngcono.
Izisebenzi zikahulumende zithola amapholisa avimbe ukuthi zithengisele emgwaqweni izolo eHarare.
Amapholisa acina esiyalela ku-submit i-petition yethu. Thina asazi ukuthi amapholisa lawa kathi kuhamba njani, ngoba at first basivumela, ekugcineni sebesiyalisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngokuqatsha odokotela ole Health Service Board luthi kuza kuba nzima ukudinga abanye odokotela abazasebenza ezibhedlela zikahulumende kulandela ukuxotshwa kwabakhalala umsebenzi abedlula amathumi ayisikhombisa. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wehlangothi lolu, uthi balandela umthetho ekuxotsheni odokotela abakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uthi kukhangelelwe ukuthi odokotela abangamakhulu amane bazathoniswa amacala okukhalala umsebenzi mhlaka 3 ngoMpandula.
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa, ngoba ukuthonisiswa asiyo i-Health Service Board ethonisisayo. Kulama-disciplinary authorities abenza njalo, guided by i-ofisi ka-Attorney General. So singeke si-predetermine i-outcome yama-hearings. So angiyeke ngibe kwazi ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa, kodwa engikwaziyo ukuthi amadokotela abazathoniswa bangamakhulu amane lamachumi amahlanu.
Lingabaxotsha babasikhosana pho lizathola ngaphi abanye odokotela?
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa? Le yinto enzima, yikuthi nje thina silandela umthetho wokuthi abantu uma bengabuyanga emsebenzini okwamalanga amahlanu kusiya phambili, kumele sibathonisise. Ukuthi bazahlawuliswa njani yiko okungasitshela ukuthi bangaki odokotela abangasala besebenza kumbe abanye abangaxotshwa. Kodwa ngeke ngitsho ngaphambili kokuthi siqede ukuthonisisa amacala abo lawo. So yiko nje engingakutsho.
Bangaki odokotela okumele libathonise?
Ukwengezelela kulokho engikutshiloyo, amadokotela esilawo ku-Ministry of Health bayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha lanye. Lokho kutsho ukuthi abakhalala umsebenzi bangamakhulu amane lamachumi amahlanu phakathi kwamadokotela ayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha.
Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe Health Service Board, sixoxe laye eseHarare. Udokotela Mthabisi Bhebhe, okunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi uhulumende kumele ayekele ukuxotsha umsebenzi odokotela abafuna kukhuphulwe iholo labo.
Uhulumende usuke waxosha odokotela abayi-75 out of itotally yabodokotela about 1628 in Zimbabwe. Kasikwazi ukuthi ukwenzeleni, udokotela kade bekucela uhulumende ukuthi bebhadale imali ekwanileyo.
Kuyini elizakwenza dokotela kulandela okwenziwe nguhulumende?
ukuxosha kwabodokotela lokhu aso solution problem ekhona ku health system ilokhu ivaliwe ngenxa yodokotela bakho. So ukuxosha kwabo ayisukuthi sokuzabangcono lokho kuwesena isituation thina esikubona kufanele kwenziwe igovernment ukuthi kumele bebuye ku-negotiation table sikhulumisane sivumelane ukuthi odokotela kumele bethole isalary ekwanayo ukuthenga izinto kuma-markets, izinto sezithengiswa ama-prices angkhona at an interbank rate. So isalary kumele ukuthi uhulumende ebuye ku-negotiation table ezosinika yona. Thina njengabodokotela i-position yethu ayikatshintshi, lokho sidemanda a fair living wage.
Udokotela Mthabisi Bhebhe, ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Health Service, Zimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxela eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isisole amapolisa ngokuvimba ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende izolo zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa abephe izisebenzi lezi imvumo yokutshengisela emigwaqweni kodwa asejikisa azidudula embuthanweni wabo lowo khonangale-ke eHarare. Bebejonge ukuthi bafole ezidaladini betshengisa ukuthi bafuna imali ikhuphulwe. Umnumzana Mthuli Ncube, izisebenzi zikahulumende eziningi azisayi emsebenzini zisithi kazila mali yokugada amabhasi lemijova. Sixoxe lesiphathamandla se-ATUS umnumzana Nation Mutsitirwa.
Into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba singakhangela i-Apex Council yachela amapolisa sanika imvumo yokuthi la simatshe sisubmithe ama-petition ethu. Kodwa namhla ekuseni lathi kade sithaba kakhulu sibona amapolisa kuthi ano bazasiprotekta kungangenele abanye abantu bangasozisebenzi zikahulumeni. But ekugcineni sesifuna ukuyosubmitha i-petition yethu, amapolisa agcina esiyalela ukusubmitha i-petition yethu. So thina asazi ukuthi amapolisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekugcineni sebesiyarisa. So thina njengesisebenzi kahulumende njengama-teacher into leyi iyazizwisa ubuhlungu kakhulu.
Sibone belidudula lapha belithwala omasaraure mbone bethwelwe ngamapolisa kalitshaywanga akulobotshiweyo?
Hayi, akulobotshiweyo kodwa thina besifuna ukudlula ukuthi siyosubmitha i-petition then bagcina besithwala. And ukusithwala kwangikhona awasithwale ngendlela engaso right kakhulu and lathi besithi abantu laba bayasivikela bayasiprotekta but ekugcineni sigcine singaba ngama-victims and thina ezisebenzi kahulumende besibaluthwani esigombeethu ngamapholisa lawa. So at the end of the day sigcine sithi kanti amapholisa lawa yibo yini sebedemonstrator phezu kwethu kodwa yibo basinike imvume yokudemonstrator. So asazi ukuthi senze njani sesisebenzi kahulumende ngoba singahamba kuma-negotiations akula into ephumayo ukuthi sisubmithe i-petition indlela e-right akula into ephumayo. So sesiphila yini njengama-slaves esilizweni leli leZimbabwe njengesisebenzi sikahulumende?
Njengababalisi Mnumzana Mutizirwa, ungasitshela ukuthi kathesi lihola malini njalo lifuna yengezwe ifike kumalini?
Imali esiyihola vele akula lutho, asiholi lutho, asiholi nix ngoba imali esiyifunayo thina asifuni ukuthi basingezelele imali. Hayi, asikho esikufunayo. Thina sifuna basinike imali yethu kade siyihola kudala $500 bayirete nge-interbank rate the way ebeyenza ngayo kuma-services onke e-government.
Umnumzana Nation Mutsitirwa yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni e-ATUS. Ubexoxa lo Ntungameni Nkomo we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. UZulu laye usole amapholisa esithi alubandlululo nanku evumele abasekeli bebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele phezu kwezithezo zenotho kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele sakamuzi umnumzana Khumbu Ncube.
Kulobunzima mpela ngoba nxa kuyikuthi i-government iyo esehluleka ukuthi ihloniphe ilungelo loluntu kunzima kakhulu ukuthi abantu kazana bazaphila luphi uluhlu lokuphila ngoba singakhangela manje nxa kuyikuthi abantu bafuna ukutshengisela ezitradeni bekhona na iholo abalihola kodwa bayazinjwa bayatshaywa bayabula benziwa nje konke okubi njalo okubuhlungu kumphakathi yabo kodwa ongangokuthi okwenza bethi bayatshengisela emgwaqweni asikho ukuthi ukulo muntu ongakuboniyo ngitsho lo mntwana eprimary uyakubona ukuthi ngelungelo labo bafanele bekwenze lokhu ngoba ungakhangela manje amagesi asela direction ukuthi nana ayimalini asakhanya ukuthi ahamba nina kuyasikhathi bani amanzi yonke into ngithole sinkwa nje yonke into ikhwelile kodwa iholo labantu kalikhweli and then bancane ethi bayatshengisela bayatshaya okungaba ukuthi kusobala nje ukuthi igovernment yeZimbabwe ivele kayilalo inhlonipho ebantwini injalo kayilandaba lo muntu ikhangelele nje ukuthi ibona baziphilele ngcono than umuntu kazana oseZimbabwe.
Kwenziweni pho Ncube, singaphuma njani emadakeni angani?
Ukuphuma emadakeni angaka lokusokudinga uNkulunkulu ngoba ungakhangela umbuso weZANU-PF ngowamandla babusa ngodlii okungaba ukuthi isizalwane sonke seZimbabwe esifisa ukuthi ngabe siyakwenza siyabula ungavele ukuthi uvuse ikhanda liyabula ukuvele lithi nje liyazama ukuthi litshengisele nje ngento yokuthi lilesisolo kufuvele inyamalale livulayo kumbe livalelwe emajele okungaba ukuthi kuhlukumeza nje sonke isizalwane seZimbabwe but engubona kufanele kuphela abantu bengasakwesabi ukuthi besabe ukutshaywa ngoba lanxa singatshaywa ngaloba sitshayiwe ukuphila nxa ungoweZimbabwe vele sokunzima ungathwalanga so konke ukuthi abantu kabaphume ngobuningi bawo siphumeni ngobuningi bethu nxa kube kunokho esikwenziwayo sikwamukele ngoba vele ukuhlala sithule akukho kuzasisiza ngoba vele kuvele kubuhlungu loba singenzanga lutho ukuthula kakuncedi singaze sithule siyafa ungakhangela abantu abashela emingceleni yamazwe bezama ukuthi bayezama impilo uyasuka ekhawuthi nzama ukuyale ubanje zingwenya ubulawe ngabantu bezama ukukubamba nje lokuthathela imali uhlale ekhaya uyafa ekhaya ungabanjwa inyongo uyafa ngoba ukhangele odoctor ba striker uyaqonda kusithi isibhedlela.
Umnumzana Gumbo Ncube isakamuzi eZimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameni Gomo weStudio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje kumaphephandaba nemsakazo etshiyeneyo, unkosikazi Auxilia Mnangagwa izolo wenze umhlangano namakholisikazi ezinduna eMashonaland West lapho kukhulunywe khona ngenhlelo zokuthuthukisa izabelo. Iphephandaba leHerald libika ukuthi imihlangano efanayo izakwenziwa kwezinye indawo ngesikhatshana esilandelayo. Abantu abaningi bathi izifuyo ziyaphela emaphandleni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Kubikwa njalo ukuthi le nyamazana zasendle ezigoqela indlovu, amadube, imvubu, inyathi lezinye sezisifa okumangalisayo eWange National Park leManapools National Park. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Iphephandaba leNewsday libika ukuthi uMnumzana Elijah Magomo, umantshi odonisa icala lobukhohlakali elikamnumzana David Palanyatwa, wehlulekile ukuya emthethwendaba izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi umantshi lo engathethi icala leli elibhekwe nguPalanyatwa owayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngezempilakahle. Obanje-ke sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona kuWhatsApp.
Awusalibonani beStudio 7? Hayi, mina igama lami ngikhethiwe. Ngikhuluma ngilapha eBotswana. Ngikhuluma ngendaba leka thiwa nguJoram Gumbo lo. Sinanzelela ukuthi all the time kuyathiwa kubotshiwe abantu bezANU-PF, ye kubotshiwe abantu bezANU-PF, but umuntu ongikhona ubotshwa isikhathi esincane kusasa sephumile. Akuqedakali ukuthi kuyenzakalani. Vele hayi asikuzwisisi thina.
Salibonani basakazi abahle labalaleli beStudio 7. Okhulumayo ngumfakankomo lapha. Ngithanda ukuphawula ngendaba leyo kubotshwa kukaJoram Gumbo leyo. Mina ngithi kanti bazasukelana lokubophana laboJoram Gumbo. Wayi kanti Mnangagwa yena i-anti-corruption leyo ingahlisukele yena. Imphendukile njengokuyiqoma kwakho ukuthi kayizingele lawo masela. Kanti kunganjani ukuthi ijikele le anti-corruption ibonise ukubana isebenza ngokuqodwa, isebenza ngokukhetha? Waye kanti ikhetha amasela amancane kumbe ufakazi bangkhona yibo yabungekho yini kodwa nje wonke umuntu uyazibona ufakazi usegcekeni ngiyabonga
ngilapha eBotswana ukhabiwa ngikho ngiyabona ukukhuluma indaba lolo odokta abaxotshiweyo nelisi ukuthi bona iholo abayiholayo kaliye nelisi hhayi into eyenziwayo ezimbabwe kuzima kathesi ukuthi ubuyele ezimbabwe into eyenzakalayo kiphele ekhaya hhayi kuzima bafethu angazi ukuthi kuzalunga yini lokhu
kambe lilize bani lithi after 2 years litshintshe imali after 3 years litshintshe imali kambe langa lakubona ngathi khona lokhu ibhonda lingabikwanisi labo 5 years 6 years kodwa but selitshintshiwa sukungena okunye futhi hayi 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 yazi ezimbabwe sibili ba kuyazi kuyazikhanyela straight kuyazikhanyela ukuthi laba abantu abazi lapho bavela khona bazi lapho bayakhona mpela hayi khona mani hayi 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 yazi lakathesi ubisa vele kuyazifananela phela lapha vele ubisa nje futhi lonele ibhondi xa ezabisa ama-$2 bisa i-$5 kuyazifananela ndizoba vele le bhondi lalokho kufanana kokuyi-$2 le-$5 yilo vele ibhondi abantu bevalwa mehlo nje bethu kwesinye isikhathi kube sokurayithi akulaa nto erayithi lapho kwesinye isikhathi lani bantu ngakuloke likugogwa nje lisithi urhulumente kanti le belisitsho urhulumente wopi ababulali laba lebesithi yibo urhulumente akulaa rhulumente ezimbabwe lapho thanda ukuphawula ngakhona lokho xa kwesinye isikhathi kamgabi lokho vele kuyazifananela kufanela vele ngani lokho umgabi ngani lokho ekhona umnankaka phela umgabi vele intonya ngubhuti lo mna wakhe laphana nje kuphela kwehle ukuthi lokhu umuntu oyidrayive ikumota nje kuphela babethatha uwindi bemfaka kwisteering kuyazifananela lokho mna but lokhu enzela abantu bezimbabwe ukuthi urhulumente urhulumente kula rhulumente ezimbabwe la sibelikeli bantu bakithi lokhu elibizwe abantu ababulala abantu libhe ngurhulumente laphana libeswa ngamagorila kuphela laphana sifunukutitshela manga la kusama amagorila libeswa zimpisi laphana abantu abadlabantu badlabantu labanabantu labo
lina wogogo labokhulu eseligugile lina arike liphume ezihlalweni liyalela ezihlalweni nje liyalela khona ukutshontsha kunalokho akula nto eliyalelayo liyalela ukusela kuphela ligqiba izizu zenu linothise imoyo zenu abaye abantwana belele bengadlanga belambile abaye abantwana bezimbabwe the whole of zimbabwe balala ngendlala kodwa lina liyalela ezikhuleni ezikhundleni liyalela khona ukuba litshontsha kuphela awubuki ilizwe ukuthi likuphi manje izimbabwe manje isehlazweni iphenini izimbabwe ngomnakako lo mgabi abalela ukuthi ayilizwe laze lapheli ukuvuka ekuseni uze umuntu ethi ye amasanction amasanction kanti lina la lithi xa litshontsha leyo mali lithi ilizwe lizwe yakuphi lathi litshontsha imali ihuquluza lonke lifaka ezindlini zenu latshontsha idola lezimbabwe laze lapheli namanje futhi loko lisahuquluza lisatshontsha kwezi alimanga phela ukutshontsha kodwa likhorrupti linabantu bezanupf likhorrupti kakhulu 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 vele akusuwa bantu elinganikeza abantwana bezimbabwe ukudla bedle belale bekhohlwe ngendlela elibahlukumeze ngakhona abantu bahlukumeze kakhulu empefulweni yabo noba ubona bevuka nje abantu bazi ubuhlungu kakhulu ngenxa yenu abantu bezanupf abantu libathwalisezima lithi ukubabulala lithi ukubathumba lithi ukubabopha kanti lifuna abantu bephile njani elizweni lizehluleke lizehluleke kazi ilizwe ngeke laphana livuza ngoba usipela benu inhliziyo ezweni vele asekho right kazi angeke laphana size omunye umuntu awubukho umnankagwa undiza ukusa namalanga umnankagwa undiza suku zonke le nto ayilandayo ingabonakali ingakhanyi sisi wahamba amazwe wabuya lani umnankagwa into yakuqala nje wabuya la yini ngoba sithivi uyakufana kula tshintshwe elizweni izwe loku lithona liziyafana
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu be-studio 7 abasithumezele ama-odio abo kuwhatsapp kunombolo ethi 011-202-465-0318 lisithumele phela khona manje sikekhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhlangothi olubona ngezemithetho kwele melika soluthonisa amacala izisebenzi ezimbili zenkampani yeTwitter okuthiwa zazicupha abantu bakwele melika zinceda ilizwe lesaudi arabia unkosikazi Fatima Madabayo umongameli wakwele Sierra Leone uthi kumele uzulu abisane ngamandla nokudlongulwa kwamantombazana kulelo lizwe
sabonani balaleli abahle igama lami ngumovini ngwenya abangaziyo bayathi ukuthi khedisa usajekho khonapha elibani east edaluka esigaba ewodi 19 ye impilo enzima ke mina ngumuntu oyakhileyo ngilabantwana abane lonkosikazi kusho ukuthi ngihlele ekhaya singu 7 ukudla sidla nzima siphila ngalelisaka kagugu ngoba liyolitholayo usozayo lise manje kathi sibathole umhlaka 5 inyanga siziphelile sidla nzima ngakhuluma kwakathesi besibhajeta ukuthi na siphile ingabo 5 ntambama bazagcina abantwana izitshwala sebekujayela lakho bekudla ekuseni ingabo 10 bethova zezisikhathi ilanga lonke bathola bebhoda abesikolo basila khona ngale sikolo kwesinye isikhathi kungaphekwa lutho.
Kwini elikwenza nsuku zonke khonapho elubhane?
Bengilima ingathi sengitshayiwe yilokhu i-heat wave yona liye khona akula manzi ke sizama ukuthi sibhalele abanye ukuthi sidinga uncedo ukuthi besibhorele isibhorane akula impeto nalile kade ngilayo emhlanu isithile bengikwanisa ukuthi ngibe layo emhlanu nale yizizi isithebo kuthe kusitsha ngathetha ngakhathisa ukuthi kube ngumfushwa kule nsuku impilo enzima kimi ngumuntu sinto ophila ngokukhanda angisebenzi ngiyakhanda zibili sithi khona metal weight esithi Blakey Smith thina abohlangothi lwesipostoli ngabantu abakhandayo so ngaze ngikhande umuya letha umgqomo wakhe isikali phela esokufaka amanzi kusho ukuthi ngokutshaja intengo yakhona ngisithatha silinganisa lebhakede imali yakhona manje ibhakede seliku-$90 nxa ungathi ulithole kwenye indawo angazi ukuthi kuyabe kunjani ngibala yona i-10 kg kusho ukuthi na impilo enzima kwisama isandla
njengoba kunzima kangaka baba Ngwenya pho-ke wena usuphila ngani uyakhuluma lapho usithi uphila ngokuthi ukhande amazenge into ezinjalo nxa kungaphumeleli khonokho pho manje ubamba ngaphi nangaphi
akula enye indawo engibamba ngaphandle kwakhona lokho kwami kwamazenge lakho asukuthi ngokwansuku zonke ngoba vele ibhizinisi lakhona lisekho selawa sokukhumbula nje akula siliqiniso lonke ngumuntu ohleliwe ekhaya ukuthi ungangizwela sibili ngize ngifise ukuthi ngabe ngiya kulomunye nje ongibhustayo ngingene lakho futhi ngingangena kuyiphi iproject ezathengelwa yini ngoba into engekho yimali imali kayikho akula muntu osebenzayo emangweni wethu akula osebenza ngoba thina kahle kahle la sasithemba into zamathimba so amathimba asaganyulwa vele singabantu baphila ngembhida engadini so ngakuthile engadini sisivuka kuphela sivukelana kungela nto esingathi siphila ngayo duku kunzima kithi zimi ngiyabonga abalaleli inkosi ngathi ngaligcina sikhulekele ukuthi inkosi izuline sithole ukudla siline ngogatsha ompoyi nalowu
umnumzana Marvin Khalisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane
ibandla lamademokrasi linqobe elama-republicans kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky okuyindawo yama-republicans ibandla lamademokrasi liphinde lanqoba njalo elama-republicans kukhetho lwabazamela izabelo zeVirginia le njalo yindawo yama-republicans amademokrats athi avotelwe nguzulu ngenxa yokuthi umongameli Donald Trump kukhanya engani uthanda ukulwisana labantu ama-Republicans athi azavusa inkophe azame ukukhanga abantu ukuthi bavotele umnumzana Donald Trump labanye bakhe kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky, umnumzana Andy Bashir unqobe obe ngusibalukhulu umnumzana Matt Bevin webandla lama-Republicans. Uthabe okumangalisayo uBashir.
We saw our families come out. And say they wanted a governor that is focused on Kentucky.
Abantu baphume ngobuningi babo ukuze votela abakufunayo. Sizalathulula ibudget ezalungisa ezemfundo lokunye okuthiyeneyo. Lokhu akusikho kwezomba ngazwe. Lokhu ngokuthi ngibe ngusibalukhulu kaZulu eKentucky.
This isn't about politics anymore. That ended last night. This is about being the best governor that I can be for the people of Kentucky.
Umnumzana Tom Perez, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngokwenzakala kubandla lama-Democrats uthi benze kahle kukhetho olusanda kwenziwa endaweni eziningi.
Yesterday's victory was a victory for all Democrats. It was a victory for, I think, our democratic values. We're focused on helping people across this country.
Kunqobe uZulu. Sifuna ukulungisela abantu abakufunayo. Kuningi okumele sikwenze ngesikhathi esizayo.
And we're going to continue to compete early everywhere.
Umnumzana Bevin walile ukwamukela impumelelo yokhetho lolu esithi bazahlolisisa amavoti kaZulu bethule abakubonayo kungagqitshwa lokhu. Kodwa wathi engakayi kukhetho lolu uza kwamukela okuzaphuma kukhetho.
I'm confident that in the end the right results will be delivered, and I will be entirely comfortable with whichever way they go.
Ngiza kwamukela impumela yokhetho lolu nxa kungenziwa ngemfanelo. Sifuna ukuthi abantu bathakazelele ukhetho lolu.
We simply want to ensure that there is integrity in the process. We owe this to the people of Kentucky.
Abakubandla lama Republicans bathi sokumele ke bedonse ngamandla ukwenzela ukuthi banqobe ukhetho oluzayo.
Lokho ke ngokunye okwenzakala khonapha ke kwele Melika, sasilinika ke umculo kamkhosi. Luze kancane kodwa singakangena emculweni lowo, ngeke ngizwe ukuthi abantu bathini lapha ke kuFacebook yethu ye-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi kumele lifitizele okukhonokhana ngani isithupha okunje, so nxali ngikhangele khonapho ungani isithupha ukwenzela ukuthi lisilandele sonke isikhathi. So ke nangupressure Zuza ukuthi amavuko Dube. Kuzobuya ke lo mandla Joshua Yoram uthi livuka kanjani emsakazweni. U-Arthur Ncube uyabhala uthi kwehluleka kukahulumende ukuxotsha odokotela kambe uyenzani uhulumende ngalokho. Kuzobuya ke uJB Mabhena uthi kanti wona amapholisa ayahola na, nankumbuzo omkhulu singazi khonapho ke JP. Then uJustin Maphosa uthi morning is livuka kanjani uthi iZanu PF ayihloniphi ilungelo likaZulu. Musa Mazibuka uthi unjani Dube, hayi nyaphela kakhulu uthi khona ngale eRandberg. Uthi selishayeleke umculo kamkhosi sizuthi uhamba njani. Yes, yeah, 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 good morning Dube. Yeah, 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 Musa. Umose Mazibuko uyabhala futhi uthi iZanu PF isithwalele ubhulo, kambe siyasebenzela imuli zethu siphinde sisebenzele lenyamazana izifuyo kambe kuyini khonoko. Ye kuzobuya ke njalo uPrecious uMasuku uthi nyaphila Dube mina qhubekani ngokusethulela okokwenzakala elizweni, ngiyabonga kakhulu ngelikwenzayo. Babela Khumalo uthi iZanu PF basihlukumeza okunye okumangalisayo. Yes, silinike njalo umculo kamfowethu lapho umkhosi.
Inkumbuzo bebe wami wo. Inkumbuzo thando sami wo. Ngithemba lami ngithinyako cabanga sami sami. Ngiye ngikukhumbule.
Lapho ke sithando sami ke umkhosi lapha uyasishaya sibila kuzwayo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebesikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukuthi ngawodokotela kulandela ukuxotshwa kwabanye abakhalela umsebenzi. Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo asi ubaxotsha umsebenzi. Izisebenzi zikahulumende zisola amapolisa avimbe ukuthi zitshengisele emgwaqweni izolo eHarare. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalisa ngo Gibbs Dube. City asibaneni ngo past 7 ntambama.